adisendaba ku VOA Ndebele.
Elingalivuka njani izulu kaNdaba olamukela emsakazweni weStudio 7 wamvulo ekuseni mhla ka 4 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usethule umthetho ophathelane nokuvalwa kwelizwe, i-statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezifika phose amathumi amane, i-$36,000.
But into akade isimangalisayo ukuthi besingakaboni lutho beungakabizwa noma umhlangano we-SADC region ukuthi ihlale phansi ixoxisane ibonisane ukuthi kambe umvukela lo sokhona ngumvukela okufuza ukuthi i-region njenge-SADC ingenele yini ifikelayo iyencedisa ilizwe elinye ilizwe.
Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyolwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo.
Lapha abancedisayo lapha akulaza ukukhetha, akula ukukhetha umhlobo, akula ukukhetha ibandla, akula ukukhetha ukuthi lo fichane.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uphathisa isibhedlela se-Thorngrove kobulawayo. Izabelo zelemelika ziqhubeka zivulwa lanxa inani lababulawe ligciwane le-coronavirus lokhu likhwela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usethule umthetho ophathelane nokuvalwa kwelizwe, i-statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezingafika phose amathumi amane, i-$36,000. Lumthetho othiwa Statutory Instrument 99 omnyaka ka-2020 uyachasisa njalo ukuthi isigaba sokuvalwa kwelizwe sifike njani kuhlandla lesibili kumbe i-level 2. Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyolwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo. Kubikwa amasosha eZimbabwe ebambisana lawe Mozambique ayalwa labahlamuki bohlobo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo. Umongameli Emmerson Mnangagwa weseMozambique ngeviki edluleyo ekhulumisana losowabo umongameli Philippe Nyusi ngalolu daba. Udaba lwamasosha eZimbabwe aluzange lukhulunywe. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule. Kodwa unobhala kugatsha lwezokwephulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter ulandule ukuthi amasosha eZimbabwe aseMozambique. Wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wake wathumela amasosha kwele DRC kwadala inkulumo ngoba umthetho uthi kumele aqale ethulele idale lephalamende andubana ase amasosha kwelinye ilizwe. Sixoxe lomela isigaba sebhinga edale lephalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda ongwebandla le-MDC Alliance ukuze sizwe ukuthi idale lephalamende lona limi ngapi ngalolu daba.
Ihungahunga lelo sithe lizwile kanti kade vele sokuqalisile ukubhoda ngaphakathina kwelizwe ukuthi khona eMozambique sokulomvukela osukhona. Kodwa into akade isimangalisa ukuthi uMnangagwa nguye kade engu-chairperson waliyana i-portfolio ebona ngokomvikela nokuvikelana kwamazwe aphakathina kwe-SADC region. But into akade isimangalisa ukuthi besingakaboni lutho beungakabizwa noma umhlangano we-SADC region ukuthi ihlale phansi ixoxisane ibonisane ukuthi kambe umvukela lo sokhona ngumvukela okufuza ukuthi i-region njenge-SADC ingenele yini ifikelayo iyencedisa ilizwe elinye ilizwe. Asikubonanga lokho kusenzakala, kodwa esikubonileyo kuphela ukuhamba kwaMnangagwa lo minister wakho of defense kanye lama generals amaningi behlala phansi bekhulumisana lo president uNyusi. Esingakwaziyo ukuthi uhambe khona ngale engu chairman yini we security organ njani security and peace organizer tiki umbuzi kambile nje nje umnumza umnangakwa emelele ilizwe la Zimbabwe asila kweni sukuti ngabe imele ugu yiku ugu enzagele ngoba siyakwazi ukuthi kuvele beso kuhambe kudala amabutho la uthwa ngama mercenaries abakhokhelelwa uKenel Dyck khona ngale eMozambique ukuthi belwisana nalabana abantu asikwazi ke ukuthi khona kuthi ukuthi labana abantu bebengayenza umsebenzi omkhulu yini kumbe njalo sokufuza ukuthi ka Tesla ilukuze niqembu lethu lamabutho ethu njengoba sikhanya ngani silohluphe lokuhlupheka okukhulu kangaka ukuthi mhlawumbe labo sebe siyasetshenziswa njengama mercenaries ukuthi ube sokuholwa bese kusitsho ke ukuthi imali yakhona yalo umsebenzi yabe siya kubani into esayimelele ukuthi sonke sizwe but sizwe bekhulunywa bekuthiwa khona yi-mega deal abamega deal aweZimbabwe siyakwazi ukuthi nxa esayinwa asayinwa ngani ngawokuncedisa ilizwe kodwa isikhathi sakhona esiningi okuya kwenzakala ukuthi kudla abalutshwana bona laba abayiba basembusweni
una umthetho uthini ngokusiwa kwamasotsha ukuthi ayokulwa kwelinye ilizwe
upresident uyamvumela kodwa utsho ke umthetho ukuthi khona nxa uthe wavunyelwa njengopresident ukuthi hambe deploy amasotsha kwelinye ilizwe uya deploya kuphela nxa iparliament ikuphe imvumo yokuthi ukwenze khona lokho nxa iparliament ingamphanga imvumo kumongameli kufuze ukuthi eyidinge leyo mvumo ngaphakathina kwamalanga ayisikhombisa iphakathina kweviki ukuthi khona iparliament icho ukuthi yavumelana yini lombono wakhe kumbe kayivumelani lombono wakhe nxa iparliament ingavumelani lombono wakhe kutsho ukuthi amasotsha kuyabe sokufuza ukuthi ephenduke ekhaya
manje njengamabandla aphikisayo kukhona yini elingakwenza ikakhulu edalela eParliamente ngodaba lolu nxa kuyikuthi luyiqiniso njalo lizalidinga na iqiniso ngalolu daba eParliamente
esingakwenza njengamabandla aphikisayo kukhona kakhulu kunenge okwakuqala nxa siseParliamente ngasisiwo nje amalunga awedalela eParliamente amabandla aphikisayo kodwa singamalunga edalela eParliamente esilamandla esiwaphiwe ngumthetho wona lo othiwa iConstitution yeZimbabwe ukuthi silomsebenzi umsebenzi wethu njengamalunga edalela eParliamente okwakuqala yikumela izizalwane zeZimbabwe kizo zonke izinto eziyabe zisenza esenziwa ngaphakathina kwelizwe kanti okwesibili osilakho okufuze sikwenze njengamalunga edalela eParliamente yikubumba umthetho okwesithathu yikubona ukuthi uhulumende usebenza ngendlela yini umthetho welizwe okhuluma ngayo njalo lezimali zikahulumende zisebenza ngendlela efaneleyo yini
umnumzana Prince Dube Kosibanda ngumela isigaba sebhinga edalela eParliamente engowebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington Inhlanganiso yeZimbabwe Youth Council isethule imbiko yokuthi isikhwama esasungulwa nguhulumende esokuphathisa abasakhulayo ese Youth Relief Fund sona esifika izigidi zamadola eZimbabwe alichumi lasikhombisa i$17 million esijonge ukuphathisa abatsha abakwenza amabhizimusi kulesi sikhathi ilizwe livaliwe ngokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 sizagqitshwa namuhla uze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe oStudio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo olilunga lelihlanganiso yeZimbabwe Youth Council unkosikazi Saliwe Njolomole
iZimbabwe Youth Council iyakhuthaza abatsha abangakafaki izincwadi ezitshengisela izifiso zabo zokuba phakathi kwalolu hlelo ukuthi benelise ukuphangisa ukuthi bangene kulolu hlelo ngoba lugqiba lona okwesiqembu sakuqala ngomvulo mhlaka 4 May. Lokhu kunikeza ithuba izisebenzi ukuthi benelise ukukhangelisisa ukuthi izabelo zonke ziwutholile nalumbiko njalo bekhangelisise ukuthi amaqembu wonke abatsha akwanisekile na ukungena kulolu hlelo
okwamanje sekulabantu abangaki abasebefakile isicelo sokuthola usizo lukahulumende
singathi 4,332
bakhona na abatsha abadabuka endaweni esifana labo Matabeleland abathole ithuba lokufaka izicelo zabo.
Yebo, sebe khona abatsha abasemathabeleland kodwa ukuvalwa kwesiqembu leli lokuqala kuzanikeza ithuba lokuthi ke sikhangelisise ukuthi uhlelo lwethu luqhuba njani, njalo sikhangelisise ukuthi iziqinji zethu zonke khona emathabeleland sebefaka yini bonke okufana naye.
Laba abasebefakile isicelo sabo bazavethola impendulo nini?
Bazathola impendulo yabo eyabivela emabhanga abo ukuthi bazayenelisa ukuthola. Sithi njalo ke labo abengatholanga ithuba kulesi sikhwama ugatsha lwethu luzayenelisa lona ukufaka umbiko ukuthi abazange benelise ukuthi bangene kulolu hlelo. Akusoze kuphethe nje kunjalo, bazatshela ngezinye indlela amanye amahhofisi abangaya kuyo ukuze bathole. Khumbulenyane lapha sakhuluma ngogatsha olwe-social warfare luzabe lalo luphathisa kulabo ayabe bengatholanga leli thuba ukuthola kulesi sikhwama.
Uhlelo luzavula na okwesibili?
Isiqembu sakuqala uma sekukhangelisisile izincwadi zonke lalezo zicelo eziyabe zikhona, laba bazathola imali kuyabe sekuzathi sebeqedile ukunikeza izimali zabo, kuvulwa njalo iqembu lesibili, kube njalo kusiya njalo ize imali yaleyi sikhwama iphele.
Lo ngunkosikazi Saliwe Njelomole, ilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council. Ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekwobulawayo. Umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ufe uncedo lwemithi lempahla yokuzivikela kusibhedlela seThorngrove Isolation Hospital kwobulawayo ngolwesihlanu. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza ukuze sizwe okuningi okwenzakeleyo.
Umongameli Chamisa uncedise leso sibhedlela kodwa uqhubele abayibo abaphathisa kuleso sibhedlela abebulawayo City Council. So into ezidonethiweyo zikhutshelwe abebulawayo City Council.
Yena umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhona yini embuthanweni wokupha abantu lolu ncedo?
Yena umongameli kayisayenelisanga ukuthi abe khona njengoba ukwazi mfowethu ukuthi kulezi nsuku umthetho uyala ukuthi abantu behambe esindaweni esikhatshana, ukuthi umuntu angasuka lapha abe khona ebuya ngapha kobulawayo kungabe uyinto ehlupha kakhulu. Kodwa ubemelelwe inkokheli zebandla esihlala lapha kobulawayo.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi uncedo lolu beluvele luyini?
Lapha abancedisayo lapha akulaza kukhetha, akula kukhetha umhlobo, akula kukhetha ibandla, akula kukhetha ukuthi lo mfitshane. Uncedo lolu mfowethu bekuyi ama-face masks la agqokwe ebusweni, themba abantu abaningi sebabona abantu begqoke ama-face mask ayi-1450. Kuyobuya-ke ama-gloves aweplastic bawayiza ngesikhiwa bethi ama-latex gloves ayi-1000 ikhulu lelo. Kuyobuya-ke ama-sanitizers angithi umuthi lo osetshenziswa ukugeza izandla kuyobuya ama-liters ayi-23 amachumi ababili entathu yama-liters ama-sanitizers. Lokho kuqhutshelwe abameli bebulawayo City Council ukuthi bephathise abeThorngrove Hospital lapho kugcinwa khona abantu abalegciwane le-coronavirus kumbe i-COVID-19.
Umnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le kontuthu ziyathunqa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba leHerald lithi idale lePhalamende lizahlala kancinyane lamuhla ngenjongo yokuphuma lesinqumo sokuthi lihlangane nini njalo. Amakomiti aleli dale abona ngezemithetho ake ahlangana ngeviki edluleyo kuhlaziywa indlela ezingasetshenziswa nxa ilizwe lingaqhubeka livaliwe okwamanye amaviki. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi kulomongikazi weZimbabwe obesethethe impenteni wabizwa uzophathisa obulewe ligcikwane lecoronavirus kwelengilandi. Unkosikazi Rachel Makombe Chikanda ube leminyaka engamathumi afika phose ayisithoba minembili. Wasebenza ukuba ngumongikazi okweminyaka efika phose engamathumi amahlanu i-47. Okwamanje sengilithiya ezandleni senu lina balaleli bethu kumbiko eliyithumele nge-WhatsApp.
Asakazi beStudio 7, ngiyalithanda lonke umsebenzi omuhle liwenzayo. Qhubekani ngokubamba lo msebenzi. Hayi, thina ngapha emaphandleni sisemaphandleni impela eGogwe phansi kwaChief Njelele. Yes, lokhe siku-lockdown sivalelwe sibili okuthi sokulukhuni ngoba siphila ngokulima amagadeni. Sithengisa izilimo zethu okunjengembhida, amatomatisi nokunye esikulimayo singabe siyakuthengisa ngalesi khathi. Eyi, sokunzima ngoba hhayi akusasebenzeki, akusadleki ngoba lezi zinto azisathengiseki. Ukuthi singazithengisa njani, singenza njani? Siye saba sibili ukuthi uyaphuma uthini plazi ngalo umkhuhlane siyakwesisaba, kodwa indlala yiyo esisikhulela. Lezi zinto emashophu sezidula kakhulu, sezidula sibili ukuthi asakwazi ukuthi kuzawugcina kutheni ngoba ithukela lona lodwa eliyovuvesi lisiphilise selidula kakhulu. Angazi singenza njani. Ngiyabonga
Munyoni ewange salibonani balaleli weStudio 7 kanye nabasakazi weStudio 7. Sinangapha ewange sibe simanga esikhulu kakhulu ukuthi khona abantu abarenka ezindlini zekholiyari ewange company kholiyari ngabantu iningi labo ngamavendazi, ngamafrimaketi, abantu abasebenza imisebenzi yokuzenzela ezandla ezi amtholing tatest ngabantu abazidaleleyo abalalutho abantu basemarizeve. Ngifani katovit yona ekholiyari sisiyavula amahofisi isithi khona yona ifuna amarenti. How comes sisekuyivumeni lapha ewange?
Injani basakazi bakaStudio 7, siyalibonga ngomsebenzi omuhle liwuphethele. Hayi, siyayibona ikorona sekuphenje kwengezwa futhi isikhathi, kodwa abantu indlala, abantu abatholi kudla, makhaya kugila kuphi? Kanti izimali eziphumayo lezi zama-health organizations ziyaphi? Kanti bona bavalelani nxa bona bengakwanisi ukunika abantu ukudla, bathi abantu baphile njani? Kumele becabanga abantu. Ugovernmenti wezantu kumele acabanga abantu ukuthi abantu angayenzi abantu njengenkomo ukuthi ziyasuka ziyekudlutshana. Nalangathathi i-advantage yokuhlukumeza abantu ngoba kuthiwe kulo mkhuhlane wekorona. Asiyonto enhle le, kubuhlungu kakhulu into abayenza abantu. Abantu bathole nzima babulawa yindlala. Zanzibar ayikaze yakwanisa. Yangakithi ngapha emathebhelelendi vela akazi besincede ngalo. Ngitsho ungani asilamkhokheli. Asilamgwaqo, asilani, asilani. Kanti iGuguraund izakhulunywa nini indaba yeGuguraund yabantu abafayela abagcwele emgodini kibobhalago kuphila kuphi abantu abafayela? Kanti izakhulunywa nini njengoba ikhoroni buye kathesi isibulele abantu abangu-leveni sokukhulunywa ngayo kumangalisayo ukwedlula laba ababulayo iGuguraund? Ake siqaleni sikhulumeni ngabakuqala laba ababulayo iGuguraund, singakhulumi ngalaba kuthiwa bayi-leveni. Sikhulumeni ngalezi izigidi lezigidi zabantu ezabulawa iGuguraund kuqala.
Njani ngiyalibingelela lonke balaleli beStudio 7. Lathi ngapha kogodlwayo, eyi, lule ulwazi luncane olumayelana ngomkhuhlane lo. Siphungula uzwa njengabanye, siyakhala sokuthi ngakuthiwa siyathola
ulwazi ngakho umkhuhlane lo ngoba kusakungena lapha uzasiqeda tu. Ngacela sibili ukuthi ngabasikhangela lathi ngabo ngoba nokudla kuyaphela kanje lokhu sinika bona kwesoshalmedia sokuhwaliswayo sona sisese emakhaya sikwazi ukuzaza kube njani naseyafundisa sibe lolwazi ngoba mhla kuyangena lapha vele kuyashiya nganamuntu thina lapho kukhona. Hayi ngiyabonga mina elwanikala uwat 5 iflakuzo.
Salibonani basakazi nabalaleli besitudio 7. Mina igama lami ngubhizini yancuba ngikhuluma ngiseplumtree. Mina ngokubona kwami ngibona lolu suku iZimbabwe ayifanelanga vele ayilasidingo sokuthi lunazi ngoba ubona ayihloniphi amalungelo entatheli zindaba. Intatheli zindaba ziyabotshwa aziyenza umsebenzi wazo zikhululekile ngendlela kufanele zenze ngayo. Ziyeza zithalaza zisaba ukwenza umsebenzi kodwa ezikhuluma zisekela uhlangothi lwezanu-PF hawu lezo ziyenza zikhululekile kodwa ezinye nje ezithatha zonke izindaba kungakhathalekile ukuthi yiziphi izindaba azihlukuthi zikhanya zihlukunyezwa kakhulu. So mna mbona ngani vele akukho fair ukuthi eZimbabwe kwenziwe ngalelo kuzingqobo abantu kabaphathwa ngendlela eqondileyo.
Niyatshona abathandekayo abakwa-Studio 7 lo ngisogogwa nawomoya ezombo okhulumayo ngisandla ukubona abantu bakithi sabelane ulwazi ithengise ukuthandana nokukhula ezweni. Inyezwa kakhulu nxa kukhuluma abantu bakithi abemat-south yamat-north kuzabe khala bekhalela ukubana akula lwazi ngomkhuhlane kodwa bonabo abakhulumayo bekhuluma kuhle njalo behlamba kuhle ibala lokuthi corona yibo abantu esibakhangeleleyo lathi ngeke sizwe ukuthi asebekwazi bonabo. Ungatshela oseduzane kwakho umtshele atshele oseduzane kwakho yikho ukufunda kwakhona yikho ukwenziwa kwakhona intshelo yonke singalindeli uhulumende ukuthi uzakuthumela umuntu azokutshela wena ule mhlanhla ngoba sikutshele kulo makhulana lapho eseni unganikele ilunywa yinyoka ukuthi uzazibonela uzabizela abasinekuthaka ukuthi bazoyithatha. Hhayi bantu bakithi asitshengiseni ukuthandana nokukhula nokuthi angaphandle nxa ukuthi abantu balapheli khona bengafuni ukuthi ngitshelane izinto wena osikwazi siwazile isigaba sakini asitshelaneni bantu bakithi isifo lesi siyingozi singayenyelelani lokho esinjekho uhulumente uzabuya uhulumente uzabuya ama-resources uhulumente zani i-resource yangkhona nguwe khona apha ekhaya osikwazi ungaphe sidrobheni wathola ulwazi ungulelehdi wathola ulwazi kabelana lo munye wakho khonapho ukuze layaphephe engozini ye-COVID-19. Ngiyabonga.
Bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Intatheli zindaba zakwele Cameroon zibikwa zinanze ilanga lamalungelo azo. Zikhalaza ngokungaphathwa kuhle nguhulumende labahlamuki abafuna ukuqeqebuka kusigaba esikhuluma isilungu. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi isiphathi sezizalwane zakele Ethiopia ezahlengwa emoteni enkulu eyayivaliwe kwele Mozambique kulabantu abambalwa abatholakala emoteni le bevalelwe abanye sebefile ngenyanga edluleyo. Izabelo zeleMelika ziqhubeka zivulwa lanxa inani lababulawa ligcikwane le-coronavirus lokhu likhwela. Ingxenye phose yelizwe leMelika ibikwa izavulwa kumalanga amalutshwana alandelayo. Kodwa inani labatholakala belegcikwane leli selisedlula isigidi esisodwa i-1.18 million. Kwafa abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi ayisikhombisa i-68.2 thousand. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State.
I-coronavirus eWashington State kwaziwa kuyindawo lapho yaqalisela khona kodwa wethu sabantu okuqaliseni ngenxa ukuthi abantu wabafica bengawulindele. Kodwa uhulumende wasephangisa ukuthi afake izinqumo zokuthi abantu bangaphila njani. Bahambe emsebenzini kumbe bangahambe emsebenzini. Lapha abantu basebenzele ezindlini. Njengami ngilesikhathi eside ngisebenzele endlini. Bantshintsha bazobantshintsha lezinto ezinjengamabhasi ukuthi ugade ibhasi nxa ulesizathu salapho yakhona. Lama indawo nje ezokuhambela lezi ezinjengamaphakhi ukuthi abantu bangahlangana. Bakuvala lokho nxa uhamba phandle nje kumele la nxa uhlangana lomunye umphe isixeka lesikhala ukuthi kube le social distancing leyo abakhuluma ngayo. Njengendawo lapho waqalisa khona igcikwane. Izinamba ama nombolo ehle aphange yehla kawakhwela ngaya phezulu la ka Texas lokho sile lowest number of deaths in the United States compared to other states la lowest infections ngibona ngani lokho ukuthi uhulumende abantu bawuzwile ukukhala kukahulumende ukuthi ayilandelanini imithetho and labantu bayilandela.
Sesizwe kuthiwa abensundu yibo abakhanya besifa bebulawa ligcikwane leli. Kambe kungakubangelwa yini ngokubona kwakho?
Ukufa kwabantu abansundu kuyinto obuhlungu kakhulu. Lokhu futhi akusiyo into entsha. Kuvela ukuthini umuntu omnyama lapha elizweni leli waye AC leave esiqili. So lanxa ubugcini lobana sobaphela kodwa imisebenzi esisebenzayo imisebenzi leyana efaka abantu abamnyama ezindaweni lapha ukuthi kube lula ukuthi bawuthole umkhuhlane. Yiba abatshayela amabhasi, yiba abagcina abantu ezindaweni okulabantu abadala city old people's homes kumbe ezindaweni zabo, yiba abasebenza endaweni zokudla ema restaurant lapho kule public khona yibo abagezisa nje izindawo zonke kumbuthi ungahlangana lomuntu odobha ongcekeza umbe kuyini ngumuntu omnyama.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese Washington State. Umfundisi Angliston Sibanda ethiwa coronavirus isibela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende usethule umthetho ophathelane lokuvalwa kwelizwe, i-statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezifika phose amachumi amane $36,000. Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyalwisana labahlamuke balelo lizwe idala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu, yanini ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, libe losuku oluhle.